ngokugaba kuyinzama ukuthi nxa kuthiwa ngumnyaka elimini kumbe leminye ngeminyaka kuyenzakala ukuthi ngokuguquka kwesimo somkhathi iphuze ukuthola izulu. Khathesi abantu abaningi sebethole sithi yindlala, kodwa kulihlu lethu sikukangela ngokuthi khona izulu selifuzile ukuqala esiyakuthi ngesilungu yi-late start to the season. Izulu liyalikwenza ukuthi liqalise libuye lihambe lithi selisiyabuya kwesinye isikhathi sibe sesithi hayi lapha kube yi-false start, but khathesi yi-late start liphuzile ukuqalisa ukona izulu. Ubuzima bakhona nje ukuthi liphuza nje ukuqalisa indawo eziningi ezinjengabotsholotsho onkayo olusane omango ulilima ngapha kusiye eGwanda bavame ukuthi basizwa lizulu lokuqala liyena elithiwa lithe ligeleze lingene emadamu kube la machili izifuyo zibe sezitole kunaphi. So ngenxa yokuthi akwenzakalanga lokho abalima indawo eziningi baphakathi woduwo lokunathisa izifuyo osokudinga ukuthi sigebhe emifuleni lapha sizithele sizinathise inkomo sizithelelele sizinathise. Kudinga njalo ukuthi lapho esiyabe silomunye wetelo mgodi singedisane laye ukuthi kuponjwe amanzi okuthi izifuyo zethu zithole ukunatha. Emadlelweni nakakusela lutho, kungasela lutho nje emadlelweni sokudinga ukuthi abalimi aluba kuvuma sithenge utshani sithenge ukudla kwemavinkilini lokhu okwezifuyo sibe sizipha nje mbijana ama-2 kg 3 kg nenkomo ukuthi ziphile kuze kuyefika isikhathi ezulu liqalisa ukuna, sibe sesikhulekele ukuthi lithethe libuyile singakadluli o-20 December khonapha libe selisewuke.
Abanye ngabathi bona singaqala na ukuthi silime izulu bese lisithola phambili laphana.
Okunye engidinga ngikuchasise ukuthi nxa liphuza ukuqalisa so izulu okwenzakalayo ukuthi siba lesikhathi esifitshane esokulima sivuthise isilimo. Ngakho kuyabe kufuna ukuthi khona-ke nxa singaqalisa ukulungiselela kathesi ukudepha amagodi lokho esikukhuthaza ukuphendula laba abafuna ukuthi basebenzise inkali lokho esikukhuthaza. Kodwa-ke ukuhlanyela asimeni sihlanyele sekulezithengiselo eziqinileyo ukuthi laloba yishiphi isikhathi kade izulu lingazi.